Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70. Iningi labo kungabe Harare.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini.
Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF. Esinye isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso njalo kulabanye odokotela okumele bacutshungulwe.
Unick Mangwana isiphathamandla esikhulu ku-government. So into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esezidlelwe izifuyo eziningi.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu. Hayi, kuyasabisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare. Ugatsha lwezempilakahle luthi laba ngababhubhe kusukela ngolwesihlanu. EHarare kufe abangamachumi amane lasithoba minwembili 48. Ababanjwe leli gciwane bedlula amakhulu amathathu 326 elizweni lonke jikelele. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eyodwa 1075. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare edalele parliamente umnumzana Peter Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi eHarare kube lenani eliphezulu lababanjwa kumbe ubulawa umkhuhlane we-COVID-19.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini. Abantu balenkani kube sokusithi layo uhulumende abantu abadala abafaka layo imithetho yokuthi hlalani ezindlini bayezayo amaparty xa yena nomuntu omdala enguye oqalayo ukuthi khona bayenza into zokungezwa bebulalisa abantu kangaka pho abancane bathini. Kadesi ungakhangela ukungabafana okuncane lokugcwele estradeni akulaya ama-mask akabala ama-sanitizer omuntu uvele kakhwanisa uhlale ezindlini. Besokusithi labo abanye abaninginingi njengoba ukwazi ukuthi khona kadesi abantu abaningi abala msebenzi bayazisebenzela. Uyabe sithi ukufa kungcono kulokuthi ngife ngendlala labantwana endlini. Ulandlord layo uyabe efuna amarenti akhe. Kuya ngokuthi kona umuntu uzwisisa okunganani nxa ungulandlord ukuthi ubontu kona umuntu kala mali njengawo. Kodwa imbangela ekuthi umkhuhlane lo ube khona kakhulu eHarare abantu vele kabalaleli konke lokho. Wonke la makefi uyachiwoyo layo abantu babujona bebhoda kuphela wala nxa ungela into oyenzayo. Abantu yabe uhambe ezitaladeni lezikotshikara bebesenza imisebenzi yabo yibowe like it's as usual. So siyaphela du. Kathesi abantu laba esibaziyo yibo esibaziyo ngoba baphume emaphepheni ukuthi bafile. Abantu bayafa every day ngalo mkhuhlane.
Ubona ababanjwa leli gciwane bakhona yini osuke wabezwa abasebenzisa izihlahla besile?
Ye, kakhulu. Mina mbona ngathi izihlahla lezi ziyanceda kakhulu. Kakhulukazi. Okunathela khona okumbona kuyinto esizayo kakhulu. Mina ngabanjwa ngawo lo mkhuhlane lanxa ngangaguli ngapho ngokutshelwa lami after ama test ukuthi ngiyagula ngazihlalela endlini nginatha wona lawo ama herbs wona la ogarlic nginathela ngizihlalela endlini bazo testa batawa kona akusela sembone even lo honorable memory bondia uphilile sembona lo lari mavima uphilile bese bezihlahla zonesi so into esebenzayo loko kwesikhiwa yebo kuyasebenza kodwa mina nzange ngikusebenzise ngasebenzisa izihlahla zonezi sasukuyenzwa ngogogo ekhaya ngaphila lakade esingkhona so ayinyicho ukuthi kona abantu bayekele ukusebenzisa into zabo ezesikhiwa kodwa into lezi ezesintu ziyasebenza kakhulu alobani ivili umuntu ungagula ukuhlala uziyenza konoko usenza lapha lalapha lapha lalapha siyasila engxila kudala wona lo mkhuhlwane wawukhona kodwa wawungela abantu abayenza iresearch ukuthi wabona into kona mkhuhlwane bani kodwa ogogo besisilisa ekhaya ngale so mbona ngathi into esebenzayo kakhulu
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouth Atone eHarare edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Kungakhathalekile lokuthi unovala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana usexolisile phezu kwamazwi akhe ukuthi kulabo dokotela ababulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomu begqambizela i-COVID-19 umqondiso obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi lokhu kungaba kuliqiniso njalo uthi udaba lolu kumele lukhangelisiswe uMangwana uxolise ngemva kokuhlaselwa nguZulu lenhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association. Kodwa ebhala enkundleni yeTwitter izolo uMgwadi uthe ngempela bengaba bekhona odokotela ababulala iziphathamandla zezanu PF ezibhedlela ngabomu bese besithi babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Besebenzelana nabebandla le-MDC. Sokubhubhe iziphathamandla zezanu PF eziningi ngeviki edluleyo zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lezi ziphathamandla zibalisa abaphathintambo bakahulumende. Ukuhlaziya amazwi kaMangwana, umthungameli inkomo Studio 7 uqoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ekhuluma kuyabe kuyiposition kahulumende ngoba uNick Mangwana yisiphathamandla esikhulu ku-government. So into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo, hayi njengomuntu wabe sepower njengoba siyazi ukuthi iCovid leyi ayibulali abantu baku government ngibele iziphathamandla zezanu PF kuphela iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa umuntu esingakusola kakhulu ikuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngomarch ukuthi lokhu okwenzakala kathe sikuzafika kodwa akula manyathelo abathathayo ukuthi bexwayisa abantu ukuthi bevikele abantu ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mthina engalwisana lo mkhuhlane lo so kuyadanisa ukuthi umuntu njengoNick Mangwana ebekhuluma into ezingena ngondo ezingela msoco ezingela evidence ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ezama ukuvikela abantu labo begula banenge abadokotela abagulayo besehluleka ukubhadala sayezabona udokotela lapha esecela izimali esilesquare day matter day unike bese sitshela nje into eziqandayo njengalesi
ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na
I think kuya danisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu ngoba siyakwazi umkhuhlane lo owakathe seZimbabwe sihluphe kakhulu wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela kuyashota oxygen kuyashota imbhede ezibhedlela lapha uniki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kodwa yena uthola isikhathi sokuthi ebesisita odokotela yibo ababulala kakhulu okwabulala abantu ukuthi bona uNick Mangwana ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini babe senza ama party okwabulala abantu ukuthi ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini bengahamba hambi iZANU-PF yayisenza ama rally lama central committee behlangana besenza into ezijene ngoba kibo i lockdown yayengepovu yayingasiyo yabo so osekujengisela ukuthi kona i covid ayikhethi whether nguzenzele kumbe minister iyabamba kuphela so uNick kumele ehloniphe kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo usuqeda abantu abaningi kakhulu so manje nxa esithi abezani babulawa ngodokotela laba bantu nje makhaza bona babulawa ngobani
umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
Yebo 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 mthokozo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa silelinqonqo njalo lomculi wehip hop olodumo uASAF omela iZimbabwe kumncintisano weMTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukantaba mthwakazi omuhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esigabeni seMathebelele North esezidlelwe izifuyo eziningi. Ugatsha lwezokulondolozwa kwenyamazana zendle lubikwa lubulele esinye sezilwane lezi ngolwesihlanu. Sixoxele ukansila ka ward 18 oedede rural council umnumzana Stanley Torima
abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu hayi kuyasabisa abantu basevalweni ungakhumbula umnyaka odlulileyo salahlekelwa lesisebenzi se-hardway uThomas Mpusa wathi sehlile isitimelo ubusuku wabanjwa lesilwane samubulala ama-memories lawana akagqishe engqondweni zabantu so abantu basevalweni inyamazana njengezilwane kumele ukuthi zihlale egangeni so ungabona sezihlala labantu kuyasabisa abantu bayesaba ukuhamba kwabo baye behambele evalweni ziyahamba imango yokusuka emagoli zilandele itara zize ziyofike edete khona pana zisikhathi zikhone eten of marist laphana zihambele iganga leliyana ziphenduke zibuye ezibayeni ze-CMD laphana laphana kule nkomo lembuzi so hayi umumo wawo right
manje njengezakhamizi lina lithi kwenziweni
thina njengezakhamizi sibona ngathi inyamazana nxa sezibuye ebantwini kumele ukuthi zibulawe because ziyathina sezibulala abantu yebo ye ukubulala izifuyo siyakubona but kakhulukazi sikala ngokuthi ziyathina zibamba abantu zingaswela izifuyo ziyathina sezibulala abantu so kungaba ngcono ukuthi njengoba sezibuyile ebantwini kumele ukuthi bezibulale izilwane kumbe nxabe le ndlela yokuthi bayezishiya katshana bezidathe bezifake ezimotheni bezishiya kumbe kusetshizarira kumbe kusegonare jou because lapha bengaziwisela futhi ewangenational parks ungaba lo duro ukuthi zingathina sezikhumbule ukuthi akungcono sihambe khona ngale lapho esikade sike saba khona sabambi imbuzi sabambi idongi sabamba lokhu lalokhu so kungcono ukuthi either bayazibulala kumbe bayazithwalela kwenye indawo ekatshana kakhulu because lezi zakare ezishiyeneyo zayimvovo ukufa kwabantu iminyaka edlulileyo I think some 4 or 5 years ago sangeni isulwane phakathi kwemizi emagoli ngale satshaya umntwana wafa khonapho kungcono ukuluza isulwane than ukuluza impilo yomuntu so izulwane zingabuye ebantwini thina njengezakhamizi mina njengesikhokeli sedate mina njengesikhokeli selizwe local government ibona ngathi kuright ukuthi ngithi isilwane azibulawe zingabuye ebantwini
lo ngukansila ka ward 18 oedede rural council umnumzana Stanley Torima obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje sikhangela eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abaphathi ntambo bakahulumende abathathu ababhubhe ngeviki edluleyo abathi umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biggie Madiza kunye lomnumzana Paradzai Zimondi bazancwatshwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Abathathu laba babulewe yi-COVID-19 baphiwa inhlonipho yesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi lanhlanu abatshaye amapholisa ayefuna ukumisa umcimbi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye owesifazana ongutsheketsha emzini wenkulumane kobulawayo ngesonto. Amapholisa athi ephathini le bekulabantu abedlula ikhulu besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iningi labo sebebotshiwe kuthi abanye badingwa ngamapholisa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu Chris basevalweni.
Baba uNkomo, ngiyakubulisa nalabo osebenza labo ku Studio 7. Ngisithi mina nginesikhalo lana. Isikhalo sami sikhulu ngoba le number eyemibono yethu yeka phonse lakho nawe ungathi inikezwa abakhethiwe, okanti wena mawusho uthi nawe uyenelisa ukuphonsa elakho ngithi. So ngalokho siyaphonsa wethu, kodwa lutho ukuthi wasakaze. So ungathi kuyinkinga kimi lokho ke. So ngani kuyamphazamisa ukuba namhlawumbe ingxenye bakhona abaziwayo, mhlawumbe kune joining fee or kanjani eyokubana awakho amalokunjeni ama-meseji abalwe nawo. Ngoba sidele sikhathi nami ngiphonsa elami yitshwe nguchoyo, kodwa-ke sizwa kunabantu thile engangike mbaqambe ngamabizo ngoba uyabazi wena, uyabazi wena abahleli beyibo abaphonsa awabo ebalwa ama-meseji. Kwenzakalani, kwenzakalani? Okushuthi ayikho indawo mhlawumbe engelankethe, ayikho indawo mhlawumbe engena corruption, bengikubeke ngisho kanjalo, ngiyaxolisa kulapho. Kodwa-ke engithanda ukukusho ukubana sibaningi siyawaphonsa amazwi, kodwa awabalwa wonke. Kubalwa abathile ahlala siwone siwalaleleyo, okuyinto embike leyo. Cela ubana nathi sizwakale esikusho nathi kuzwe ngabaningi, ngoba kunosizo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Ebese ngibuya lapha kunomkhuhlane lo obikwa ulugubhane osolukhathazile emazwe ngamazwe. Hayi kabi, yebo kambe ukhona lo mkhuhlane, kodwa ke indlela izinto ezibanjwa ngayo kubonisa ukubana lo mkhuhlane ulusizo kwabanye abantu, ngoba abanye abantu sebewusebenzisa ukufeza izinkanuko zabo, ukuphumelela enothweni okugoqela lena lele lakithi eZimbabwe. Ekuqaleni laphayana nasiya leyandoda ibikwa ukubana ya-abuse le mali eyayizosiza. Kodwa-ke kuze kube manje asizwanga isigwebo asitholile ukubana kwenzakalani. Wavele nje sezwa kuthi uqoshiwe ukubana uministera. Uthe makaqoshiwe wayareplaiswa ngale ndoda esithi masikhangele thina sibone kungafanele ukubana yayizofakwa kanjani ukubana ibe ngu-minister of health, yona ivele iphethe esinye isikhundla.
Salubonani, salubonani basakazi bamabahle, ninjani? Niyaphila lonke kodwa ngezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngusanya ngiseGoli la emidreni. Ya ngizalwe eZimbabwe. Ha ngiphila ngempozo mbono. Ha uhulumende lo wezani lo kazanga yenze kahle lo. Uhulumende wezani kayenzi kahle. Uthiwe ngalaba benzi kahle laba. Akayenzi kahle ngeke suke nje from level 1 until level 4 evale yonke into. La eSouth Africa umkhuhlane lo umemetheka ngamandla eSouth Africa. Kulabantu abaningi kakhulu ababanjwa lo mkhuhlane. Abaningi kudlule eZimbabwe. Batikazange suke ezethi level 4. Uthe level 3 wavula amashopu, wavula yonke into, abantu bazithengisela, bahamba kahle, baphila kahle. Lokhu kuhlukumiza abantu. Kanti wayibona vele betrainela, uyazi ukuthi laba abantu laba bezani laba ngani batrainela ukulokhuza ukuhlukumeza abantu. Waye abantu laba befuna ukuhlukumeza abantu so. Ilizwe leZimbabwe ngathi vele lingalamali, lihlupheka, listruggle, lingalama, alilamali yalo. Siphila nzima eZimbabwe shini. Silapha nje eSouth Africa ngokuhlupheka. Siyafisa lathi ukuhlala lemuli zethu. Siyahlupheka. Kunzima manje ukuthi siyemakhaya, kuvalwa amabhoda, kuvalwa yonke into. Kunzima ukuphila. Kunzima, siphila nzima shini. Sesiyafosta kuphela but kodwa kunzima. Siyafisa lathi ukuthi sike sihlale elizweni lakithi shini. Hayi, sicela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezana beke bezinuka amakhwapha shini. Bebe liqembu elinakekela abantu abantu bahlupheka indawo yonke bahlupheka abantu mawuzavalela abantu ngesikhathi sekhisimusi abantu baqede yonke imali ngeChristmas abana cent uqede lapho uyabavalela ezindlini uthi badlele abantu babulawa zindlala ezindlini kanti ukuthi nganiyayekela abantu beziphandile but ufake umthetho wokuthi kube lama distance ama-social distance kusanitayizwe kuhamba kuvala imilomo khona lokho okufaka lokhu ze ama-sanitayiza into eziningi-ningi lezi kuvala amakhala yonke into nale imithetho elokhuzini i-COVID-19 hhayi than ukuthi uhluthi usuvala yonke into abantu behlala endlini bahlala endlini bayenzeni abantu
Salubonani, salubonani linjani lonke izihlobo ngezindawo ezishiyeneyo kahle kahle celani ukuthi la ma-audio la ayeke efike endlebeni zakhe lo mnangagwa labothiwe ngalabo abangani abafundanga nje yebo siyayibona i-corona khona and ilolaka futhi iyabulala siyalo kodwa-ke akusoze kusize ngalutho ukuthi abantu bahlale ezindlini phezu kwalokho bengenamanzi bengadli lutho bazobulawa yikhorona baphinde babulawa yindlala so uhulumende lo akazami imali le ukuthi imali nale ayitshontshayo izame ukunika abantu ukuthi bakhone ukuthola into ezokudla lani-lani into eziqakathekileyo nje emuntwini kodwa yena okwazi kulokhu ekhuluma ethumela amasosha akhe lamapholisa akhe ukubane beshaya abantu yinto ayaziyo nje kuphela nale hayi akazame ukuhlonipha abantu mani wayehawulisa abantu ngendlela enje so hhayi asithandazeni bantu bakithi sikhuleke inkosi mhlawumbe ingasihawukela zizojeka izinto ngenye imini thanda ukubonga
Ingelele kumahlabezulu wonke kuStudio 7 olibingelelayo nguCuthbert Mkhwebu ispeaker senhlangano yeBeula Clinic ngamafitshane iBCC eholwa ngubaba umphathisi Ndlovu isekela lakhe kungumlamuleli Ncube ngaphansi kwesigaba sikababa uBeula esiholwa ngubaba uMadonki ukansila engumadala Ndebele kubosebhuku sinoGayi Ndlovu esisebenzisana nabo kakhulu esicela kuwo wonke amasebhuku esingabizanga sithanda ukubonga kubo bonke ukwamukela uhlelo lweBCC esigabeni sibuye sibonge zonke izakhamizi ezisebenzisana leBCC ngokudonethela isigaba sibonge bonke ubuholi obukhona jikelele iZimbabwe yonke sisemathebelele South eMathopo South kuward 5 siyabonga bonke abantu abalula izandla kuBCC bakwethu sisacela izandla ukuthi asidonetheleni iBCC ngobuningi bethu sizivikeleni kulolu bhubhane olukhona siyabonga wonke ama-sanitizer anikezwa imindeni mayitshonelwe kunye lama-gloves lama-mask okuthi kukhone ukuthi kufihlakale umufi sibonga kakhulu izandla zenu bantu bakoBeula lengxenye yezakhamizi ezincedisana labantu bakaBeula
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ibandla lama Democrats lihambise amaphepha okuthoniswa kukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe phansi komthetho we-impeachment kudale le-Senate izolo ebusuku. Idale le-The House selavota lathola uTrump elecala. Lokhu ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi kwalomthetho. Bakhona bamabandla omabili elama-Democrats lelama-Republicans abathi lanxa uTrump sesukile embusweni kumele athoniswe. Kodwa kuzamele kuvote abazingxenye ezimbili phakathi kwezintathu, i-2/3 majority ngesilungu, ukuze uTrump atholakale elecala. Umbuzo ngothi bazaba khona yini abebandla lakhe lama-Republicans abazayenza ukuthi kwenelise inani lokuthi uTrump atholakale elecala na? Engatholakala elecala lokutshotshozela udlakela kulandela ukutshengisela ukwenzakala ekuqaleni kwayo nale inyanga, uTrump ulakho ukungaphiwa imali yempentsheni njalo engasavunyelwa ukuncintisa kukhetho kumbe ukubala isikhundla emphakathini. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selilokhu liqhubekela phambili lisidla ubhedu kwelemelika. Ukuhlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Igciwane lapha e-state se-Washington belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinye isikhathi, njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi, kumbe abantu bangahamba emajimu, kumbe abantu bangahamba ema-church. Kubuye kutshintshe futhi kubuyele emuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu, kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba le ndawo ekhwela, ama-restrictions ayabe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esike sathi thina sike sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele, ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini, le bantu nabamele beyithole, kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisenzisho khona lamanamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako, ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi, ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlele kangakuhle.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo. Isolo yakhalayo ngu-president Trump iobala nje isegcekeni, ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangaphi. Ilizwe lonke nje kukhanya ngokuxoxozela, sike sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obeku-politics isikhathi eside, njalo uke waba ngu-vice president, uyawazi amasebenzelo e-government. Uyakwazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini, izafika njani ezindaweni ezijiyeneyo. Lapha uhlupho yukuthi okwenza ukuthi u-President Trump akhanye ehlulekile, ube lo hlupho lokuthi uya-exaggerate amanamba even engelaqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.
Lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle, e-Washington State. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF ngabomo. Esinye njalo isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.